Amanye amabandla aphikisayo athi okwamanje asahlolisisa angakwenza ngokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngombimbitho lonyaka. Kulamanye njalo asilungiselela ukungena kukhetho lolu kulandela okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhetho lolu ngolokudinga abazamela indawo ezijiyeneyo edale lephalamende kulandela ukuxotshiswa edale leli kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi basahlolisisa abazakwenza ngokhetho lolu.
Sizwile ukuthi uPresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa u-announce idate yama-elections lawa ama-by-elections azoba khona ngoMarch, kanti lapha the i-nominations court izohlala mhlaka 26 January kuyonale inyanga. Sisazahlala phansi nje sikhuluma nje namhlanje ntambama sikhangela lolu daba, sinanzelela ukuthi udaba lolu luphonguba isivuka mpunzane udaba lwama-by elections, futhi sinanzelela ukuthi iZANU-P F iyenze ngabomo ukuthi i-announce la ma-by elections ngesikhathi esincane. Sinanzelela ukuthi amabandla kathesi abengakhululekanga ukukhampeyina ngesizathu zabo COVID leminye imithetho ebolileyo efakwa yibabeZANU-P F, kodwa bona sibabona besezizinhlelo zabo. So ke sisazoba lomhlangano lapha i-NEC ezophuma khona le resolution ukuthi sithatha liphi inyathelo.
Umoyo uthi ibandla leMthwakazi Republic Party lingathatha isinqumo sokuncintisa kukhetho lolu lizadinga abazamela indawo ezijiyeneyo abasezabelweni zeMathebeleland leNkabazwe.
Kasingeneli ilizwe leZimbabwe, thina siphatheka kuphela ngalokhu kwenzakala eMidlands leMathebeleland esingathi ngumthwakazi, ngoba yikho lapho esifuna khona ilizwe lethu, yikho lapho esifuna khona umhlabathi wabokhokho bethu. So ke kungekudala ngesikhathi esizayo sizo-announce i-position yethu mayelana lala ama-by elections.
Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi lisahlolisisa elingakwenza kukhetho lolu. Ele-MDCT lona lithi selilungiselele ukuncintisa kukhetho lwama-by elections. Umnumzana Witness Dube okuhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi sebelumelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDCT liyangena kuma-by-elections wonke ilizwe lonke, kuma-elections kakhansila lakuma-elections ama-MPs wonke siyangena. Singena lama-partners ethu awe-MDC Alliance, lapho lapho kwabakhipha khona abantu. Lalapho kwakule ZANU khona siyangena sizilungiselele. Sakhumbula ukuthi iminyaka wonke lastiye ophelileyo siqede silungilungisa i-structure zethu zaphansi, njalo bese siqalisele ngokwesibili ngoba sikhangelele i-ordinary congress ezayenzakala ngo-March, ngaso sona lesi sikhathi esizayenza ngaso ama-elections. Ngakho njengebandla le by-election ibuye kuhle, isithole sivele sisendimeni sisebenza. Silethemba lokuthi siza kunqoba kuma-constituencies lakuma-council amaningi kakhulu, ikakhulu lawo esasivele siwabambile.
Okunye okwadala izikhexe edale lephalamende yikubhubha kwamalunga edale leli. Ibandla leZANU-P F lithi lizanqoba kukhetho lwama-by elections njengenhlala yenza.